Inengi elichapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono. Kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imsebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olesicoco zama-degree ezimbili kodwa ezithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uthi akuthambanga ukuphila eBotswana.
As a degree holder, ngina zenza lamanye ama piece job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. Sabe siyenza imsebenzi le nje ukuthi senelise ukusurvive. Ngasemsebenzini isiphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Ungacomplain aba utshela ukuthi khona bayawuxotsha beqhatshe umuntu wakibo kumbe beqhatshe omunye umuntu oli-foreigner ozavuma ukuthi ebesenza imisebenzi enjalo iholiswa le mali encane.
UNkosazana Sihle Nyoni osebenza ezindlini eHabroni uthi akulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo batshona bexotshaniswa ngamapholisa ngenxa yokuswelakala kwamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Ebhoda singena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudinwe. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga. Uthi uyabuyela uyayithonisa, uzazotha siyakubizela amapholisa ngoba bekwazidivelika ulaphepha. Usuke lapho uchiye, uye kwenye indawo. Sesichiye izindawo ezinenge amangamabe ngabe liyasizwela livumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwanga khona. Okunye futhi kungalokhu ukubona umuntu ngayivele eZimbabwe lapha kulokukhangelelwa phansi lokuba discriminated against abantu balapha babecabanga khona abantu abavele eZimbabwe. Ngabantu bene aba ama second class citizens.
UMadlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uthola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu account clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe ngakho kumankampani amakhulu. Usebenzela inkampani encane engaholisi okuya ngaphi. NjengoMadlala uNcube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu. Iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loNcube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabroni bedinga abantu abangabaqhatha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.